Iningi lezakhamizi lithi belithwele amagabha avuzayo lonyaka ngenxa yesimo esibi somnotho. Zithi sekungumlando kahulumende ukuthi athuthukise impilo kaZulu emaphandleni ngomnyaka ozayo. Iningi lithi libhekane lendlala embi kakhulu njalo ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kubathiwe behlaselwa yindlala. Unkosikazi Agnes Mbangeni owestezi phansi kwenduna uMathema uthi lo nyaka kube yintando yonkosi ukuthi bengabulawa indlala. Ukhuthaza uhulumende ukuthi akhangele ngenhlalakahle yabadala emakhaya.
Bekungamnandi, bekumnandi kasihlwanga kodwa bekungamnandi. Lanxa ngithengise nguthengisayo kumbe inkukhu uthi uyangifakela ku-ecocage. Nxa ngifika ngale ku-ecocage bathi ntobhi ichukela. Kambe lakusuke ngithengisenye inkukhu ntobhi ichukela futhi. Hayo, alubana bekunguhulumende okwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe abantu abalupheleyo abangenelisi lutho abe efanele ukuthi asikhumbule asinike imali eqondene lathi. Uhulumende sicela ukuthi asazi yena ngokwakhe.
Amazwi akhagcizelelwe ngunkosikazi Annelise Ncube owesibhula othi iningi lezakhamizi alisebenzi njalo liphila ngokudla kokuphiwa okusuka kuhulumende.
Thina ngesibhula kunzima sibili kulelanga elikhulu kakhulu kulendlala, size sincedwe bonaba abamaulfe yibo abaphosela umbiza nokungotsotsi bona kubana ngomuzi kungena utsotsi. Yikho abantu babe sebesizakala njalo silima izona izingadi ukuthi sibe sezizuza phela okokuthebisa utsotsi lo yabo umphiwe. Yikho kakula lutho esiphila ngalo akusetshenzwa, liyabe nje luhlupho lodwa phakathi kwegumbi.
Unkosazana Media Sithole uthi ukusilela kwamafutha ezimota sekudale ukuthi behluleke lokufinyelela amadolobha amakhulu lapho abakade bethola khona impahla ezilentengo ephansi.
Umnyaka ka-2018 kunzima kakhulu ngoba into azithengeki. Ungazi ukuthi uya eGwanda, uthi iGwanda ibingcono kwesinye isikhathi nxa ungagadi izimoto ifike ibe ngcono. Khathesi ungaye eGwanda izimoto zokuphendula uzitholi, ziyabe zidayinela iphetro, suswele ukuthi uphenduke ekhaya. Besifisa ukubana uhulumende angasilungiselela ukuthi izimali emabhenki sizithole. Imali iyabe ikhona engxenye ekhadini ngilayo, kodwa eshopu umuntu uzafuna ikheshi.
Ukuswelakala kwemisebenzi lokhu sekudala ukuthi abathi emaphandleni abafana lo Alias Banda bethenge impahla bethengisa, kodwa layo khala ngokuthi kunzima ngoba labo abathengiselayo bayabe bengela mali.
Sina esiziphilisa ngakho njengabatha sebesenza ukuthi siwode izinto zinezi ezithengisekayo ukuze sithole imali, but kunzima ngoba imali yakhona lakho sithola nzima futhi ngesimo seni sesikhona esikhangelane naso. Sina esingakhalaza ngakho kakhulu imisebenzi ukuthi sikwanise ukuzincedisa lokuthi sibe lamaprojekthi achiyetheneyo okufuya inkukhu noma okuthi silone inkomo, izinto ezingakwanisa ukuthi zisincedise empilweni.
Loba nje ilanga lekhisimusi selisondela, iningi emaphandleni lithi akulamalungiselelo aleli khefu ngenxa yokubhidlika komnotho. Unkosazana Relation Moyo uthi ilanga lekhisimusi lonyaka lizadlula njengawo wonke amalanga.
Hayi, ikhisimusi yethu yalonyaka ayithembisi ukuthi ngaba yikhisimusi ejwayelekileyo njengeminye iminyaka edlulileyo, ngoba nxa sikhangela le zinto zakhona intengo yezinto iphezulu kakhulu. Okuthi hayi, ikhisimusi yakhona izaba ngeyokudlulisa nje kuphela ilanga lekhisimusi, ungayifisi ukuthi kungaba kulani okuhle ngayo.
Iningi lezitolo ikakhulu emadolobheni selithengisa impahla ngamadola emelika okudala ukuthi uZulu emaphandleni ongafinyeleli imali yaphetheya athwala amagabha avuzayo. Lobanzi uhulumende phethe sitha amandla ebond lawedola lemelika alingana kusobala ukuthi usengezimithiyo ngoba iningi lezitolo lingasamukela amabond notes. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.